udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura. Ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule. Sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale khensa beyelatshwe. I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Nje izigulane zithola uncedo ngaphi?
Okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibha. I-mammogram kathesi i-$100. Imithi yangkhona ye-chemo i-cycle yodwa ikuma-$200. Lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8. Usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months. So yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje kathesi ayikho. What more lawa amanye ama post trauma services akulantwe njalo. Sikhuluma njenje kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe.
Nzani manje njengenhlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo.
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona. Kube lama screening facilities, kube le treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile. Kodwa konke khona lokhu akukho. So yizizinto esibhizi sikhuluma ngazo. Yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola, libe libamba bamba amabele kanxa kuyi-breast cancer. Ungathola kulento ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangkhona kuchipile. Ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kwangkhona kuyadura. Yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.